kuyacaca umahluko phakathi kwamaqembu lawo mabili. Umahluko wakhona usobala. On one end, ma sikhangela iqembu likaTrump, sithole ukuthi uTrump leqembu lakhe ngabantu abazimisele ukuthi bona i-America yabo abayicabangayo bona. Bafisela i-America yakudala lapho kwakulobandlululo khona, lapho abantu besifazana ababengela ma-rights abo. And then ma ukhangela iqembu likaHarris Lowell, uthola abantu abaprogressive abakhuluma nge-America yakusasa yanamhlanje nakusasa, i-America ebambeneyo engelabandlululo. So esikubonayo ukuthi ukhetho lolu luzodecidwa ikakhulu yintsha, ngoba intsha I think isivuseleliwe ngumkhankaso kaHarris Lowell. Intsha esikubona ukubana elakusasa labo angeke lize libe yikusasa elikahle elilempumelelo ma uTrump loVance kungaba yibo abanganqoba ngoNovemba.
Ukhuluma ngokuthi abatsha baphiwe umdlandla nguKamala Harris, kodwa ngakuhlangothi lwama-Republicans, kuhlangothi lukaTrump, siyabona ukuthi umsekeli wakhe uVance ngumuntu osasemutsha, laye mutsha mncane kakhulu.
Iye, ma ngikhuluma ngentsha kahle ngikhuluma nge-age group yalabo abale minyaka engu-18 ngingathi kusiya ku-30. Inketho eziningi ezidlulileyo besibona ukubana intsha le engikhuluma ngayo ibingekho that involved, engingathi ibingazimiselanga kangako endabeni zombusazwe, ngakho bebengavoti. Kodwa sibona manje ngokunominethwa kukaHarris kutikiti lama-Democrats, intsha le engikhuluma ngayo isivukelele manje, ngoba ma sibhekisisa ama-trends ku-social media, kubo-TikTok, kubo-Instagram, sibona intsha le isivuselelwe, baye-encourage-ana kakhulu ukuthi bayo-register ukuthi bavote, ngoba sekuvulekile ezingqondweni zabo kwacaca ukubana elakusasa labo lisezandleni zabantu abazowina ngoNovemba.
Indaba ezisegudwini kulolu khetho siyazi ukuthi zigoqela umnotho, udaba lwabantu bokuza esingathi yi-immigration, kanye lezempilakahle lezinye nje ezitshiyeneyo. Ubona kuyiluphi kahle kahle oluhamba phambili oluzakwenza abantu bavote ngandlela thize?
Kuya ngokuthi umbuzo lo ubuza bani. Ma ukuthi ubuza ama-Democrats, ama-Democrats bazokutshela ukuthi amalungelo abesifazana, ama-abortion rights abo, amalungelo awe-health care. And olunye udaba kuma-Democrats oluphambili ludaba lokupreserva i-democracy. Kodwa ma usiya ngapha ubuza ama-Republicans ukuthi bona yini kibo okuqakatheke kakhulu, bazokutshela ngendaba zabantu bokuza, bazokutshela ngendaba zomnotho ukuthi inflation, ukukhuphuka kwentengo kwezinto, yizi zinto abaziqakathekisayo kakhulu zona lezo.